liya sihlangane lawo awehulumende kodwa bebengela position paper ukuthi kuzahamba njani. So aphonge ukuthi bona sizahlangana futhi izikolo zingakavulwa. Kodwa position paper ukuthi ama-salaries azahamba njani kumbe amanye ama-non-monetary incentives kade sizadinga abasitshelanga ukuthi bazakuhambisa njani.
Manje lina likuthethe njani njengoba bebesithi lina yini elingakalungiseleli?
Into leyi kakhulu because thina ngasihlangana labo wesikhangele ukuthi babuye bale position paper yabo basitshele ukuthi i-roadmap yabo ngabe sithi bafuna ukusinika ama-salaries aphezulu kwe-forward datum line bazasinika njani bazakuhambisa njani kodwa bona baphonge ukuthi hhayi basakhuluma lakho